Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 Hlangula 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kwabahlolwe iCOVID-19 izolo eZimbabwe kulabane abatholakale belayo. Ukukhuphule inani labahlolwe batholakala belayo laya kwabangamakhulu phose amane 387. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8.1 million.
Kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ma uhulumende engakunanzileli ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisele. Abantu balambile basuswa emakhaya liphango.
Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphunguvuka uBhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho kungela ngcazelo ukuba lokhu kwenziwa ngasizathu bani.
Uhulumende kaPresident unangakuze etshengisele ashakanaki ngempila kahle yabontanga labasakhulayo. Sibona ukuthi akabaniki amathuba okuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombusazwe.
Ela Zimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika unanza ilanga labatsha ele-International Day of the African Child. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlolwe iCOVID-19 ngokutshona kwelanga langomvulo eZimbabwe, kulabane abatholakale belegciwane leli, okwenze lakhuphuka inani labahlolwe batholakala belalo laya kwabangamakhulu phose amane 387, abagoqela abangamashumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo, sabulala abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezijeneyo zelizwe zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amashumi ayisithupha 59,194. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abatholakale belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili 8,150,931. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 439,492. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula ezine 4.2 million, kubika abenhlanganiso eyeworldometer. Emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 251,866, labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,769, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 114,308, kubika abenhlanganiso ye-African Union.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphunguvuka uBhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho. Abanye bebulawelwa amafastela ezimota kanye lokutshaywa amahlayana kungela ngcazelo ukuba lokhu kwenziwa ngasizathu bani. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ubulawayo lamhlanje uvuke evinjwa ukuba angene enzikini yedolobho. Wonke umuntu obeqonde khona ubesehliswa emabhasini ekhamaniswa ukuba abuyele emakhaya. Akula muntu obevunyelwa ukuya loba emsebenzini. Abezombusazwe uZulu kunye nabalwela amalungelo oluntu baveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuhlukuluzwa kwabantu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu inyathela likahulumende.
I-coronavirus kayivikelwa ngokuthi wethusele kumbutsha abantu, uyafundiswana kucetshiswane lozulu kubanjiswane. Ungumkhuhlane odinga ukuthi uzulu azwisise, uzulu abambisane layo uhulumende ukuze avikeleke. Lokho esikubone namhlanje amasosha lamapolisi esethusela abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ulesizathu esihle okungakanani sokuya edolobheni evinjelwa ukuthi ekabuyele ekhaya. Isigukhura wundi esingamukelekanga, ikwethusela abantu okungamukelekanga, ikwephula amalungelo abantu okungamukelekanga, yinto engafanelanga ibe khona. Kumele kusetshenzwe ngokomthetho ngokufundisana ngokucebisana, hayi ukwethusela abantu lokwephula amalungelo abantu ngendlela esikubone ngayo.
Osakhulayo wakobulawayo uNdodana Moyo ngomunye wabasole isehlakalo sanamhlanje.
Isehlakalo esenziwa ngamasotsha namhlanje ukutshaya umphakathi kungela sizathu kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ma uhulumende engakunanzeleli, ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisele. Abantu balambile, basuswa emakhaya liphango, basuswa emakhaya yikudubeka izibhedlela, bayachaywa nje kuphela kungelalutho. Isenzo esibi kakhulu, siyasisola njengabahlali beZimbabwe. Pho sasikhuphela umbuso wamabhunu, nxa sizaqhubeka phambili sihlukuluzwa ngumuntu omnyama elizweni selikhulule kudala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibhethu likaZulu usole ulaka oluvezwe ngabezomvikela namhlanje obulawayo.
Kulusizi ukubana amapolisa ahlukumeza izakhamizi ezingalacala ngenxa yokuthi bona abazuzanga iholo ngendlela odwa bekukhangelele ngayo. Amapolisa yiwo abangela ukubana abantu bephile nzima, ngoba yibo abavikele lo mbuso omubi kangaka. Batshaya abantu, abantu bangathi bayatshengiselela, bayabatshaya, bayababopha. Abantu abangalamacala bangathi behamba bedinga ukuziphilisa, amapolisa abahlukulezayo. So ngibona ngazathi kulusizi ukuthi amapolisa akhiphe ama-frustrations abo ebantwini abazidubekelayo. Bayamazi umuntu obahluphayo, bayamazi umuntu okuthi uhulumende abamdefender daily ukuthi ngiyobadubekisayo, kabekele ukuhlupha abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uthi baphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela.
Sizwa thina njengebandla le-MDCT siphatheke kabi ngento esiyizwa kuthiwa iyenzakele kobulawayo. Akukwazi nje ukuthi elizweni kuvuke sokutshaywa abantu, sokuvaliwa abantu abasakwazi ukungena etown, ngoba impilo yabantu iyaziwa ukuthi lapho. Le mibiko le ethiwa izimoto zilimele, sizozama ukuthi ama-MPs ethu la waseparlament, asizukuzama, sizoyenza le nto. Ama-MPs la waseparlament awubuze umbuzo iparlament ma ihlala kusasa, ma ngabe kunesikhathi sembuzo ukuthi kanti kuhamba njani, kwenzakalani, abantu batshaywa. Ma ngukuthi le mbiko esizwayo ingakhona ngendlela esizwa ngakhona, hayi kuchaqisa umzimba lokho ukuthi uhulumende ngempela angatritha abantu ngale indlela.
Umnumzana Khaliphani Phugeni uqhubekele phambili ecela uZulu ukuba angaphatheki emisebenzini emibi ezenza isenzo samapholisa sibe yize.
Sisazama ukuyilandelela ngempela le into siyithola ukuthi kanti kwenzakala, abantu bavuka nje sebechaywa kangaka. Kuyacela-ke abantu bakithi bangayenzi anything ezonika i-excuse yokuthi balinyazwe, bachaywe, balinyazele le moto zabo. Bahlale emakhaya. Ke sizame ukuyilandelisisa le nto sizwe ukuthi kwenzakala.
Isikhulumi sabakubutho uLieutenant Colonel Alphonse Makotore uthe ebuzwa ngesenzo samasosha lamhlanje ezweni wathi yena ukukhefu kazilutho. Inombolo zalabo athe bamele bakhulume incingo zabo bezingemukelwa muntu saze saya emoyeni. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi laye walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi usachayela uzakhuluma nxa esephume emhlanganweni lapho aya khona, kodwa size saya emoyeni lokhu engakaphenduli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz ku short wave.
Ngesikhathi i-Afrika inanza ilanga labatsha ele-International Day of the African Child, leli zwekazi libikwa seliyindawo elenani eliphezulu labatsha ukwedlula amazwe wonke womhlaba. Iyingcweti zenhlala kahle lentuthuko kaZulu zithi elakusasa leZimbabwe le-Afrika yonke jikelele ingaphumelela nxa uhulumende bengaqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa abatsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli elithakazelwa mnyaka yonke mhla ka 16 Hlangula liyisikhumbuzo sabantwana abatshengisela emzini weSoweto kwele South Africa besola umbuso wabamhlophe owawulobandlululo owe-apartheid, kodwa bagcina bedutshulwa. Ingcitshi zezombusazwe zithi ilanga leli liyisikhumbuzo sokuba abantu abatsha kumele baphiwe usekelo nguhulumende ngoba beyibo ikusasa, hatshi kwele Zimbabwe kuphela kodwa lasezwekazi le-Afrika jikelele. Umnumzana Mlindelo Mancitshana uchasisa ngokuqakatheka kwelanga leli esithi kumele uhulumende anikeze abatsha amathuba ukuze bavuselele umnotho welizwe.
Namhla lilanga lomntwana we-Afrika elibizwa ngokuthi Day of African Child, lapho kukhunjulwa ukuqakatheka komntwana we-Afrika ngendubo alazo, ngendubo akhulele kuzo, lakukhangela ikusasa yakhe ukuthi vele yona imi njani. Konke lokhu yizizinto ezikhangelwa ngelanga lanamhlanje. Abantwana be-Afrika baphakathi kohlupho olukhulu. Abantwana abasela okokwenza, imisebenzi akula, bayaluphala nje lokhu bezihlalele bengela okokwenza. Ukwenza ukulandela amalungelo abo, ukuthi benze amalungelo abo, sebephilela phakathi kovalo.
Unobhala wabatsha ku-MTC Alliance umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengabatsha ilanga leli kumele libamanyanise ukulwisana lobunzima ababhekane labo.
Thina njengabatsha kwele Zimbabwe sihlangana-ke labatsha bonke kwele Afrika ukuthakazelela usuku lwabatsha-ke i-Afrika yonke jikelele. Okutholakalayo kubana-ke kithi kwele Zimbabwe sikudubo olufanana lalolo olwayenzakala-ke eSoweto, olwayenza abantu abanjengabo Henry Peterson besukume-ke belwisana lohulumende owayebancindezela ikakhulu ngendaba yamalungelo. Kwele Zimbabwe-ke okokuqala kubana amalungelo anjengalawo okutshengisela ase aku-constitution, amalungelo anjengalawa-ke okukwanisa ukukhuluma-ke okufisayo lokusenhlizweni yakho ukuthi ay freedom of speech. Njalo ke sikhangela ke amalungelo ke masimayelana lendaba zomkhonomi, lapho kubonakala kunti abatsha abaningi ke abalamsebenzi ngenxa yokubana ke lapha ke abaphezulu ke kuhulumende batshontsha izimali.
Lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkhono, yena othi abatsha bathwele nzima ngobuyanga elizweni.
Lapho ontanga abeZimbabwe bekhangelangene lobuyanga obesabisayo ngenxa yokuyehluleka kwahulumende ukuthi banike imisebenzi kanye lokubancedisa ukuthi amabhizinisi abo ebe eqhubekela phambili esebenza ngesikhathi lesi ilizwe likhangelane le-COVID-19. Uhulumende kapresident Mnangagwa utshengisele hashi akanaki ngempila kahle yabontanga labasakhulayo. Sibona ukuthi akabaniki amathuba okuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombusazwe.
Engcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kumele uhulumende asekele abatsha ukuze indubo zabo zilungiswe.
Suku olusikhumbuzayo ukubana abantu abatsha bangazimisela bangayenza kube lomehluko kangaka endaweni kulezo abahlala kizo. Nxa sikhangele kwele Zimbabwe sinanzelela ukubana abantu abatsha bayahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi akula msebenzi, akula ma-economic opportunities, akula ma-service delivery, izinto ezinjenge-health, izinto ezinjenge-education abakwanisa ukubana bezithole ngenxa yohulumende lo okhona olobugovu lokutshontsha kwezimali ukwenza ukubana kungasabi lama-resources ayenza ukuthi abantu abatsha bebele kusasa elihle.
Kodwa umsekeli kanobhala wabatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abatsha kumele basebenzelane lohulumende hatshi ukuphambana lezimiso zakhe ngokutshengisela lalapho kungafanelanga.
Lilanga lapho abantu abathi abasukuma khona bathi hayi sokwanele, sokwanele ukuthi sibe silokhu esincindezelwa ngamabhunu, ukuthi sibe silokhu esihlaliswa emareserva, ukuthi sibe silokhu esiyaliswa ukuthola amathuba afanayo ngenxa yokuthi thina singabantu abansundu. So leli langa yikho kwachitheka khona igazi, igazi lelo eliyilo elaba yintanga eyahlumayo yaletha uzibuse kuzwekazi le-Africa. So le lilanga esingasoze silikhohle, lilanga eliqakatheke kakhulu, lilanga esizaxoxa ngalo sifundise abazukulu lezi zukulwane ezizayo.
Ilanga leli lonyaka linanzwa phansi kwendikimba ethi Access to Child Friendly Justice System in Africa. Kule nkuthazo yokuba imithethwandaba yase-Africa kumele ibe lendlela ezingethuseli abantwana lapho bethonisiswa kumbe besipha ubufakazi. Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, lo nyaka akusoze kube nemibuthano etshiyeneyo ejwayele ukwenzakala kunanzwa leli langa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye lokunanza usuku lwe-International Day of the African Child. Lo nyaka lunanzwa phansi kwendingimba ethi Access to a Child-Friendly Justice System in Africa. UMichael Obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo baseZimbabwe, uNkosazana Salim Lambo, owenhlanganiso yePlatform for Youth Development ngaleli langa.
Ilanga leli singathi ye liqakatheke kakhulu ngoba liyasikhumbuza ukuthi bakhona abantwana abafela ukuthi abantwana bethole ukukhululeka, bethole inkululeko, ukuthi bethole singathi ama-rights angathi angcono, ukuthi bethole the right to education, the right to shelter, the right to food. Abantwana laba singathi baba lezibindi balwela khona ukuthi sibele bamele bezithuthukise. Ilanga leli liqakatheke kakhulu ngoba asimelanga sikhohlwe ukuthi abantwana laba bazinikela izimpilo zabo.
Isihloko salomnyaka sithi Access to a Child-Friendly Justice System in Africa. Lokhu kusho ukuthini kuwe? Njalo nxa sesikhangela indlela abatsha abaphila ngayo kwele Zimbabwe, ubona ngani lokhu kwenzakala na elizweni?
Nxa sikhangele inhloko yalo yalonyaka ethi Access to Child-Friendly Justice System in Africa, singazama ukuchasisa sisithi ukwenelisa kwabantwana ukukwanisa ukuthi bephathwe ngendlela eyiyo kulethu leli ele-Africa. Ukuthi abantwana bayenelisa yini ukubanjwa kumbe ukuphathwa kahle. Nxa ngikukhangele abatsha abaningi abaphila ngayo kwele Zimbabwe abaphathwa kahle, vele singathi abala mathuba esingathi yiwo abamele bebe bewathola ngalesi sikhathi. Into le singathi ibangelwa ngokuthi uhulumende akalandeleli ama-policies zakhe ngendlela amele awalandelayo. Uhulumende akaziningi isikhathi sokuthi ezame sibili ukuthuthukisa abatsha. Nxa esezama ukuthi bathuthukise abatsha, uyabona ukuthi ubakhanyela ngokuthi ababahamba kuma-political parties aphi akhona. I-system yakhona ayikho fair, ayikho just.
Lapho inhlanganiso ye-African Union yaqala ukuthakazelela usuku lolu, babe khangela ukwayenzakala kwele South Africa lapho abasakhulayo abensundu babhubha bese Soweto belwela amalungelo abo ngomnyaka ka-1976. Sikhangela indlela indlela abatsha abaphila ngayo kwele Zimbabwe, ungathi amalungelo abontanga ayahlonitshwa na?
Kwele lapha ele Zimbabwe, amalungelo abontanga vele ahlonitshwa. Nxa yena umuntu ezehluleka ukuthi ehloniphe amalungelo omuntu omdala, vele uyazicacela sibili ukuthi amalungelo abatsha kumbe abontanga ngeke vele bezihluphe ngawo. You find ukuthi abaningi batshela ukuthi kumele kube le access to water, access to shelter, access to education, kodwa iqiniso yokuthi vele abakuthole and akuhlonitshwa. Abantwana abaningi behluleka ukuhamba ezikolweni ngendaba yokuthi abazali baswela izimali zona zokuthi bebhadale ama-school fees. Abanye amankazana and they are failing ukuthi behambe ezikolo ngendaba yokuthi umuntu yangena esikhathini. Kodwa ukuthi ebe le-access izinto zokuthi esebenzise nxa esesikhathini akala, sesebenzisa amalembu, sesebenzisa amahlamvu nezinye izinto ezokuthi zingeke sikwanise ukuthi sikhulume ngazo lapha. You find ukuthi no one is even being responsible ukuthi ebone ukuthi abantanga laba amalungelo abo, are they protected? Kathesi sikhuluma ngendaba zamanzi. Kulabanye abantwana abasebe safa kakhulu, abagulayo, abahudayo ngendaba zamanzi kobulawayo, ngoba akula access yamanzi aclean, akula access yokuthi abantu beyenelise ukuthi bethole abontanga laba amanzi okuthi benathe. Kathesi banathe amanzi angcolileyo abagulisayo.
Unkosazana Salim Lambo ngowenhlanganiso yePlatform for Youth Development ubexoxa lapho lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni eseChipinge.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Sithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela ngesifo secoronavirus. Sigxile kakhulu kudaba lokuvulwa kwesikolo. Sathinta njalo udaba lokutshengisela okwenzakalayo kweMelika okumayelana lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo labensundu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo 8 ntambama.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe siziphiwa nguSthandekile Mhlanga.
Ibutho likahulumende weNigeria lisezansi yalelo lizwe lapho eliqaphele abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ababulele abantu abedlula ichumi lambili kulelo lizwe. Ukuzaqhutshwa ingxoxompikiswano isiphangephange eSwitzerland e-United Nations Human Rights Council ngolwesithathu kulandela isikhalazo samazwe akuzwekazi le-Afrika esokuthi kucutshungulwe ukukhethana ngemihlobo lochuku lwamapholisa weleMelika.
Okwamanje othi ngiye ngidedele kuChris Gande esethulela udaba lwezomnotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo samadola alichumi i-$10 akuphathisanga ngalutho ngoba indwendwe lokhu zisanda emabhanga ngapha lentengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla. Iningi selisehluleka ukuthenga ukudla okufana lenyama lesinkwa, singakhulumi ngokunye okufana lochago lochukela. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda njalo oyingcweti kwezenotho uthi impilo isinzima kakhulu elizweni.
Intengo iyakhwela mahlana nsuku zonke. Impilo yabantu makhaza iqhubeka isiba nzima. Kanti inkulumo iholo labantu kalikhuphuki, ikakhulu izisebenzi zikahulumende. Lokhu kubangelwa yikuthi i-exchange rate iqhubeka iqansa isiya phezulu. Laba bathengisa imali ngasensitha baloke beyiwisa ibenisa amandla edola lethu leZimbabwe, and kubese kusenza wonke umuntu okubhizinesi akhuphula intengo.
okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni ebulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni, uthi intengo esisetshenziswa ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi isisindo sayo singabadleli indleko.
Yeah, mvuka agande okwenzakalayo ukuthi ke intengo eziningi sebesebenzisa imali yakwamanye amazwe esithi US dollar kumbe iRand, ama prices vele sebewabeka ngokuthi i-rate namhla emsikeni omnyama iminjani. So wenazela ukuthi ama-price angkhona sehamba lokuthi imali itshintshe njani emsikeni lapho thenziswa khona izimali kakhulu, imali yakwemelika i-US dollar kanye le-rand lase-South Africa. Yikho sokubambe ama-price okuthi abantu abaningi abasakwanisi baxotshane le-rate ngoba imali zabantu vele nje zona zimensi ekazikhuphutshulwa zilandela intengo kumbe zilandela laba abaphethe izimali, laba yibabathengisa izimali ezitaladeni, okuyikho khanya ngantho baya balokutsho ekukhweleni kwezinto ngoba abezitolo balandela bona. Kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, bayahluleka ukuthenga ukudla abantu ngoba imali zabo azihambelani, njengoba ngishilo mina, lokuguquka okwenziwa emsikeni omnyama labathengisa imali.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi intengo isikhwela mahlayana nsuku zonke.
Isikhwela malanga wonke intengo lapha eZimbabwe. Imbangela enkulu yikuthi isisindo sezimdola siqhubeka sigugudeka mihla ngemihla. Khathesi usufuna 70 zimdollars uze ufike ku-100 zimdollars uze uthenge i-US dollar elilodwa. So sokusitsho ukuthi intengo yezinto esizisebenzisayo malanga wonke ezinjengesepa, impuphu, amafutha okupheka iyakhwela ngoba ukuthenga i-US dollar sokubiza imali eningi eyamazim dollars.
Usibanda uthi ukusungulwa kwemali entsha i-$10 ebambeneyo akuphathisanga ngalutho.
Akuphathisanga ngalutho. Ngize ngikomlayo angase ngiyibambe i-$10 leyo. Uthi kuphela ukhona okumele kuqedwe, angazi ukuthi aqedwa nini. Ngobe imali ikhejise ezimali emabhanga kusukuphele i-reserve bank kusize emabhanga. Imali leyo siyithola isiphezandeni zabo okuphatheleni. Emabhenki kayikho. Akanti namhlanje sebeyotshazelwe besize emalayini. Okuzobayenele ukuthatha izimadala zalezinto esingathola ukuthi emalayini emabhenki. So asikwazi ukuthi kwenzakalani njalo ngobani abathi imali leyo ingakhitshwa i-reserve bank ikhanye iqonde ezandleni zabo okuphatheleni ingahambanga emabhenki. Ngesinye zezinto okukhangele esikhangele ukuthi uhulumende azilungise lezimadala anti-corruption commission.
Umphathi ntambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube wayethembise ukuthi ngemva kokusungulwa kwe-$10 kuzasungulwa enye njalo imali entsha i-$20 ebambeneyo. Wazise ngeviki edluleyo ukuthi akusei kuba njalo, kodwa kazange acace ukuthi sizathobani senza imali le ingaseyi kusungulwa. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Singeke ehlukani sihlobo, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Kwabahlolwe iCOVID-19 izolo eZimbabwe, kulabane abatholakale belayo. Okukhuphule inani labahlolwe batholakala belayo laya kwaba ngamashumi phose amane 387 emhlabeni jikelele, sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalombili 8.1 million. Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphonguvuka ubhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho kungela ngcazelo ukubana lokhu kwenziwa ngasizathu bani. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ukunanza ilanga labatsha ele-International Day of the African Child. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguFraxidis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.